Endabeni zethu lamhlanje lilo Mikeobe, umgcini sihlalo wekhomishini ebona ngezokhetho eZEC, unkosikazi Priscilla Jikumba, usungule imihlangano lentatheli izindaba athembise ukuyenza ngomvulo maviki wonke echasela abezindaba ngokuqhubeka kwemalungiselelo okhetho luze luqhutshwe mhlaka 30 Ntulikazi. Ingcwethe esicubungula ezombusazwe zithi kuyamangalisa ukuthi ikhomishini ebona ngezokhetho eZEC isibone kufanele ukupha abanye amazwe anjengeBritani ugwalo loluhlu labalelulengelo lokuvota voters row ebulenjini kodwa ingakanikwanga amabandla aphikisayo loZulu jikelele oweZimbabwe. Amabandla ezombusazwe akhuthaza abenza indaba ukuthi bethule indaba ezeliqiniso njalo bedinga ukukhuluma lamacele wonke hathi ukuyamela icele linye. Usomabhizimusi oyisalani seZimbabwe esehlala kwele South Africa, umnumzana Justice Maphosa, ukhuthaza abasakhulayo ukuthi bashiyane lo mkhuba phongkhala sikhathi sonke ngenhlupho ezibhekane lelizwe kodwa bengenzi lutho ukuzithuthukisa. Kwezemidlalo sikhangela imidlalo yenguqu yalonyaka yomncintiswano wenkezo yamazwe omhlaba eFIFA World Cup 2018 lapho amaqembu awezwekazi eleAfrika, iMorocco, Egypt kanye leNigeria aqale kubi kulomncintiswano. Ku-Live Talk lamhla sikhangela udaba logwalo labalelungelo lokuvota olwe-voters row lapho amabandla aphikisayo besithi ngabakalutholi ikanti-ke abemazweni anjengeBritani sebelutholile. Thumelani imilayezo lenu ku-WhatsApp kunombolo yesithi 0012024650318 kumbe enkundleni yabelenjini yokuzilibazisa ekhasini lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama. Umagagasi athi 909 AM, 4930, 15580 la ku 6080 kHz ku shortwave. Lingakhohlwa njalo ukuthi ku WhatsApp la ku Facebook ku VOA Ndebele.